Ekhuluma emkhosini okuvulwa ngokusemthethweni kohlelo lokufuya imbuzi eBethel ngolwesithathu, uMnumzana Mahoros Makurani, ungumgcini sihlalo webhodi ye-Edward and Love Memorial Trust, ukhuthaze izakhamizi ukuthi zixhasane kunhlelo zokuzithuthukisa ukuze zithole inzuzo ethe xaxa. I-Edward and Love Memorial Trust incedisana lezakhamizi kunhlelo zokufuya lezokulima ukuze ziyenelise ukuziphilisa lapho kule ndlala. UMakurani uthi kuyadingeka ukuthi kungabi labavalelwa phandle kulezi nhlelo.
Kuba nzima ebantwini abagogekileyo, kumbe ufice ukuthi kuba nzima ebantwaneni. Thina isiso sethu ez-Edward and Love ukuthi siqinise ukuba inclusive kwe-programming yethu, wonke umuntu azizwe e-part of that program.
Kusungulwe amadlelo embuzi lapho elizafuywa khona phambilini ngokuthi zithengiswe. UNkosikazi Duduzile Ndlovu esamlodo eGwanda South, umsekeli kamgcini sihlalo weGwanda South Circle Farmers Association, uthi ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kubabisele muva.
Iphatho kethu sasiqasa uyakha ngoFebruwari, sikhangelele ukuthi ngo-April saba sesifakile iimbuzi zethu. Sokwasithingi i-lockdown le yabakhona ngo-March, sizagcina sesiqekisa izivaa zethu ngo-August. Safaka imbuzi yethu mhlaka 3 August. Ukusikisele emuva ngoba besikhangele ukuthi imbuzi yethu alikazingeneki masinyane, alikazizalile, alikasaba lathi le makethe engcono.
UNkosikazi Sibongile Masuku ongumfelokazi njalo ekuhlelo lokuthunga izikhwama ngamangqongqo abalibiza ngokuthi hamba labahambayo, uthi kuyabasiza ukusebenzelana ndawonye.
Kwazobuyo ezinye okwafika khona umkhiwo ovele e-city wazithenga. Ngasuka lapho ngaya kwakha indlu yami. Ngaleso sikhathi ngiseselwe ufelokazi obuhlungu, hhayi ngathola indlu enhle, ngajabula ngemali yezikhwama engizithungayo ngamanqoqo.
UNkosikazi Opha Mabhena owebhalula uziphilisa ngokufuya inkukhu labanye bakhe, kodwa laye ukhala ngegciwane le-coronavirus.
Kathesi sesingani sesithethuthi, into nje esiyihlupho kwakathesithesi umkhuhlane nalo bekhona ukuthi le nkukhu azinganaso sathola kahle zeziselakala lokudla okukhwela kokuphela. Kodwa hhayi, siyazuza uncedo ngoba siyaphila le moli, sifundise nabazuku.
Osaphethe isihlalo somqondisi we-Edward and Love Memorial Trust uNkosikazi Vivian Moyo uyalandisa ngohlelo lwama-study circles athi soluqhelile.
Instead ukuthi babe ngama-singles besenza ngama-groups okuncane, sebe ngama-associations where they are putting ama-livestock abo together so that they penetrate ama-bigger markets to sell whether imbuzi or to sell as meat, like they are upgrading ukuthi bazuze lama-stands ukuthi bakhe ezinye izakhiwo where they can control the production of their livestock.
UMnumzana Phineas Maphosa ongukhansila ka-Ward 14 uthi ziyasiza kakhulu lezi nhlelo zama-study circles esigabeni sakhe, ikakhulu ngalesi sikhathi sendlala.
Ziyabanceda ngoba ngathi sekunje kunzima ukuthi badinge ukudla, mbe badingeni bathole le mali, kodwa nxa bele ma-project anjengana kumbe inhlelo njengazo lezi kuyabancedisa. For instance, nxa ukwazi laphana besithona bake bathengisa izifuyo zabo, bethengisa ko-okay lako-Zebrian imbuzi zabo, bazuza imali ethize. Kwenza kutshengisa ukuthi kona imali aniyabanceda ekuthini bazuza indaba enjengokuthola ukudla kumbe lezinye iswelo ababelazo emakhaya.
Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle luvike ukuthi inani labahlaselwe ligciwane le-coronavirus ezansi emandebeleni seliqonge laya kwaba likhulu lamajuma ayisikhombisa. Ababanjwe igciwane le-coronavirus kwinsukwane esanda kwedlula babalisa amanye amakhansila kamasipala weGwanda kanye nezisebenzi zeGwanda Rural District Council lebhanga le-CAPS osewudala ukuvalwa kwalezi ndawo. UZulu ukhuthazwa ukuthi alandele iziqondiso zokulwisana laleli gciwane ngokugqoka ama-mask, ukuqhelelana lokungabi baningi ndawonye ngoba selimemetheka ngamandla. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.